Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo emelika elamademocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Diwanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwemelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamademocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyithoba mnembili. Kodwa ibandla elibusayo lama-Republicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudale le-Senate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale le-House lele-Senate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane se-Somalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lama-Democrats, kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lama-Republicans lizasebenza lama-Republicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho lwama midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu besibukele sonke lapha ku-TV ama results ephuma instantly nje uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama results after aphume khona apho ntambama. Uyabona ibubuhle bakhona sibili. Thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-Democrats thine US wa supporta kakhulu, ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi kathesi sokungani sokule balance yena leyo ukuthi ama-Democrats sibili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats. Ama Republicans atholile nje imbijana futhi ama Senate seats, but khonoko nje eko create ibalance sibili ukuthi anthu yabona umongameli Trump ngendlela ayesevusa ngayo nje oko racism sibili okujengisa ukuthi khona ngumntole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu ikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama-issues abantu e-America khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lathi sikufunde nje khonokho ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyane vuthiweyo khuluma kakhulu ngama issues, bread and butter issues ezi affect abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abacorrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi affecta njani thina eZimbabwe, njengoba kunje kulama bond notes you know, ukudla we shortages, fuel, uyabona izinto ezinjalo. So kumele ukuthi thina nxa sivota sifake umuntu ezimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa. Uyabona Mr. Kanti.
Sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethena ufuna kubalwe kakutsha. Kungakutshengisani lokho?
Lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana ukuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo. So it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years. So wanti uyabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siyakubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kujintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play.
Umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 esedolobheni le Virginia. Umeli wenyanga South edalele parliament njalo elilunga lezano PF umnumzana Supermandi Wanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. Umandi Wanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uza phenduka njalo enkantolo mhla ka 30 kuyona le inyanga. Umandi Wanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo ubikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekane lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga leli bandla ngegama uMathema uthe yakhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikhunga amasosha. Bagijima bayadobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoce abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha esisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esithola emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uthe kakusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula. Thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luxhubhu into akazimanga kuhle anti kabasaye ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula nto kube intshontsha kodwa kabangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
vele ibandla lezanu-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho abangena emgwaqo bazaba bulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane nomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Umsithele umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Singatombotazisa kuti uri kukupika kana rwaita sei kana chishikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kuti akazvagwarini kauti anoda kutora chitupa angavave kuofisi. Veri kana pane zvikunetsa zvinotaurwa tiri muofisi uona kuti vanobatsirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Ukuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe wegugura hundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu, sikhuluma lohulumende ukuthi kazame ukuthi anike abantu ama-birth certificate ngendaba yombhuqazwe wegugurahund. Uhulumende kafuni kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama-birth lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha.
Isakhamuzi semambale eMatshamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi.
Abantu abaningi lapha vele kabala mabhetha abaningi labanye abalazithupha. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha. Asifuna bethathiswe kugugulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela. Kuyafuneka ama-birth record utholisane ukuthi ma uyithatha i-birth record ya-expire after 6 months. So uma ususiya ilanda futhi kuyinkalakatha yemali ma uthole kusana ukuthi awulayo leyo mali yakhona ukuthi uphinde futhi uyayilanda i-birth record kuziyethathisa umntwana i-birth lezi two.
Unkosazana Nomsa Sibanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali, uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhethi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda, so udubo lwabo babefanele be emasportsini. Inkinga kuko kubonakala ukubana abalamabhethi, yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo, isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho usetshonile, ukubana ibirth uyithole kube nzima. Nginjisa mina ngakhula ngilayo ibirth, kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besendle sifiso sokubana njewa sengithole uhlelo oluhle izaphu, ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibirth, ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe, sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngokukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba isiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum. Sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente kwelemelika oluqhutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale leParliamente leSenate kwelemelika, lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale leParliamente kwathi elamaRepublicans lanqoba kweleSenate. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latho bamnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla.
Abenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe vathi khona beza kuyabonana labe banga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kubika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMicklis Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS umnumzana Thafazi Wamsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can give 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly. But we won't go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese cala ukulungisa amaphepha ethwala iziwichi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo. Kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube ngesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungisa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS umnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamillers bona bengama-manufacturers awamapakeji asifake namhlanje ndawonye sibe lokuzwisisana ukuthi ngesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo yepakeji ingakhwela, ngoba intengo yepakeji ingakhwela impophikhwelile isikho sikhweli and ku-affecta wonke umuntu. So-ke yiso kade ama-discussions ethu ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bayenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
Sibonile ukuthi abanye ama-manufacturers ama-prices abo ebephezulu kakhulu, kodwa kunabanye abantu ama-prices aleyntengo ezinjani ezingconayo. And lokhu kwacaca kithi ukuthi kutho ukuthi kunabanye abafuna ukuthi bencedisane nama-millers, kodwa kunabanye abangafuniyo and ukwenza wabo kwenza ukuthi iintengo zikhwele ngendlela uhulumente laye angazikhangelelayo. And kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethu eziningi singazixazulula. Kulezi ezingamagela zibhatala ngemali yalapha kule leba.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflawa ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu uzulu, hatshi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
silethuleleke ngokugcweleyo udaba lwaye ngumphathintambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ongumeli wenyanga South edalela ephalamende umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba lamhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kurhulumente ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mkabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba mnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawati ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lowo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Seopi Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekuhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udadewabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe, unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhlaka 21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhlaka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba, umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholo ke isiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika, kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lwamalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwetuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.